Well, eso akunanzela ukuthi sinanzele trade fair ngamathebese ezaba lawo. Kukhanya abantu bebephithizela lamhlanje amakhampani atshiyeneyo. Ikhanya ifaka abastains ukuthi babukise impahla zabo. Kodwa ke singakutsho ukuthi ungananzela kakuhle okwenzakalayo. Sibona ngathi ngezomnotho welizwe. Kungenzeka ukuthi umnyaka lo engcenye abantu abazenisa ubana bavakatshele trade fair, which is a khamis lapha. Ungenza inumbers ehle ziye phansi kwathi ukuthi abafisi ukuya khona kodwa usupho kuyikuthi abantu abalamali njalo ungananzelela ama statistics asitshengisa ukuthi amakhampani amaningi ahambela bana esiyabukisa ngamakhampani avele arare kusitsho khona kuhlala sikhuluma ukuthi ihlube silalo kobulawayo ukuthi amakhampani akobulawayo amaningi avala kwathi ukuthi avala kuphela ananzela amakhampani amanye ayehedquarters eharare laphela efule futhi kobulawayo ayevala ngapha kobulawayo esale seseharare kona kodwa ukuyadinga ukuthi ingxenye sokungenza abantu phose abakobulawa kakhulu babe lokudonda usungamangala ukuthi ingxenye abantu abaningi abanga kunokuvathela threat ngabantu abazela outside Bulawayo kodwa generally sibona ungathi nje abantu babhizi balungiselela ukuthi into sihambe ngendlela yakho
imbukiso enjengale yake ichiye idolobho lakobulawayo selingcono yini
okuliqiniso ukuthi iyalinceda kancane kubusiness especially silo abantu bona abamahotela abantu bamalodge isikhathi esiningi ungabhoda isikhathi se-trade fair uzama ukudingisisa uyathola sindawo lezi azilandawo ziyabe zigcwele njalo futhi unganazela futhi kwenza abona abantu esikhuluma ngabo labo bathatha i-advantage yomumo uzathola ama-rates abayaqansa uyathola sikwilisini zakhona sesabeka uze uthola abanye besehlela ukuyahlala emahoteleni sebesezindlini zabantu umuntu asikakhulumele umuntu owendla ukuthi hhayi ngicela ukuthi nxa ulama-stay bedroom lale endlini yakho ngubhadale ngenxa yokuthi ama-rates angale mahotele balojini abengavumi so-ke okuyiqiniseka ukuthi hayi ibhizinisi yona izazama ukuthi iphike la bantu bama-restaurant labokudliwa khona sibona ungathi abantu abaningi kuzabancetha waleviki kusitho ukuthi o-businessmen abahlakaniphileyo sofanele babone ukuthi bayazama sibile ukuthi bazama ukuthi into zihlale zikhona kodwa sibilelo empahla ezithengwa isikhathi esiningi kukalutshwane ukuthi ubone kuphika kuhle ekudleni yes kuyahamba emahoteleni kuyahamba
ngezinye indlela lokuthi kuthuthukisa amabhizinisi akobulawo nalawo amalutshwane akhona kugcina kungaphumeleli
yes ungananzela ukuthi njengoba ngisitsho engivela amabhizinisi akobulawo nalawo amalutshwane akhona afike khona ngazo athola ukuthi le zinto abazivukisa laphana ezinye vele ziyabe zisuka zigadele lezi ezivela out abathi basebefuna ukuthatha ama-orders abo sebethatha futhi kwanala amakhampani avela ngaphandle yikho kujala ukuhlupha ngoba nxa uvele kuyikuthi imali yakho iphansi le marketing yakho iphansi abantu abathenga impahla zakho baphansi athothi lo soze impahla zakho abantu abaningi abazibuki kakhulu sebeyathenga kakhulu impahla ezizela phandle kodwa ngamalutshwana nje singatsho ukuthi hhayi bakhona la abazadobhadobha ngasenesisikhathi.